iZANU PF isebenzisa amabutho elizwe ungananzelela uMnangagwa wehlulwa ngumgabe kwezepolitics lokho kwabangela ukuthi uMnangagwa ayotheza amabutho elizwe lokho akulunganga lokho nxa singathatha thini ukuthi isecurity elizwe isebenzisa security elizwe ayikhona ukuthi ingenele kwezomzabalazo lezi ilizwe lethu lingaba ngcono nxa kuyikuthi amabutho asebenza nsitha ayangenela kuyabe ungenele phela bevikela udlame othuzananzela ukuthi amabutho awelizwe yiwo aphambili kwezodlame umzekeliso i-1 August 2018 lapho kwadutshulwa khona abantu esigodlweni seHarare umbhuqazwe ngo-2008 ukhetho olwaliwa yi-Afrika yonke into ezinjana ngakhayela ukhetho oludlulileyo kufe abantu abaningi amabutho lamapholisa akhona kodwa akuzange kubotshwe muntu so into eludubo lapha ezweni singathi thina ngesikhiwa i-abuse of state apparatus abuse of security forces
abaningi bathi yebo ukungenela kwamabutho kwezombusazwe akulunganga kodwa babuye basole njalo amabandla aphikisayo besithi yiwo adala ukuthi iZANU PF iqhubeke isembusweni nanku achona edabukana phakathi kusiba lokulwisana njengalokho esikubone kubandla le-MDC laku-CCC
kwaba liphutha ukuthi i-MDC isungula abantu abananzelelanga ukuthi uMnangagwa wayeselenkokheli ezithile khonaphana ku-MDC ezazikhwabitha ukukhokhela kwakhe uMnangagwa engusola yikuthi iqembu le-Lacoast elikhokhelwa nguye uMnangagwa laligiya ngodlame kusukisela kudala iqembu le-Lacoast yilo elaziwa ngokubhidliza inhlelo zikazulu mana ngeke nginike umzekeliso uMnangagwa nguye owayekhokhela umbutho osebenza nsitha ngesikhathi sombhuqazo nguye njalo owayebopha amalunga ezaphu ngikhuluma abantu abanjengobaba uMark Nzira Masanga oSydney Malunga oCZ Moyo oRichard Ndlovu oDoubt Mabusa oCharles Sigangacha oMrs Zodwa Sibanda lobaba uFletcher Dulin zazinkokheli zezaphu lezo